So we zika descend abaku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 13 Mabasa 2022 Chris Dande. Endabeni zethu namhlanje sokutholakale izidumbu zabantu abedlula amathumi ayisithupha ababulewe lizulu esabelweni seKwaZulu Natal kwele South Africa.
Umonakalo odalekileyo umkhulu kakhulu ngoba izinto eziningi zidilikile abantu kucatshangelwa ukuthi abantu abaningi babe behambela amazwi ngoba
sokuqhamuke inkulumo phezu kwesinqumo sikahulumende sokuthi isitalada sakobulawayo siphiwe ibizo lokuthi Uhuru Kenyatta Road.
Singabe sesitshona sizihlupha ngento esingake zatshintsha akusoze kwenze sibe lempuphu ezindlini zethu njalo akwenzi umkhonomi welizwe kube ngcono.
Kulo muntu onsundu odubule abantu esitimeleni edolobheni leNew York. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lengale izidumbu zabantu abedlula amathumi ayisithupha ababulewe lizulu esabelweni seKwaZulu Natal kwele South Africa. Imisakazo lamaphephandaba athi kule nkulungwane zabantu ezingazakali ukuthi zingapi ngemva kokuba izulu eline okwamaviki phose amabili likhukhule imizi. Leli zulu libikwa liqinise ukuna ngomgqibelo lapho elikhukhule khona amabholoho izindlu lezifuyo ezibalisa inkomo. Umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa ukhangelelwe ukuyafika khona lamuhla lapho azazisa khona ukuthi isehlakalo lesi sesiphiwe isimo sengozi, state of disaster. Sixoxele sizalane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, umnumzana Cassius Jesus Manampofu.
Izulu line eDurbani emangweni weKZN emakhaya lasetown eThekwini Street. Libe lizulu elikhulu kakhulu ngathi liqala ukuna futhi ngamandla ekuseni. Line kwaze kwaba ebusuku kwasekuseni lakathi esemini belokhelisina. Umonakalo odalekileyo umkhulu kakhulu ngoba izinto eziningi zidilikile abantu kucatshangelwa ukuthi abantu abaningi babe behambela amazwi ngoba amanamba abekhutshwa namanje ukushona kwelanga bekuthiwa bayi 45 bafile. Zeni kule namba enkulu yabantu kodwa abakabi wazi bayebesithi ngama dozens abantu abangatholakali ukuthi babe bekuphi. Abanye badikelwe izindlu ngoba kulezinto ezine ezidilikileyo so bebesithi basenze i-rescue mission ukuthi babone ukuthi lezo zindlu ezidilikileyo besingenabantu naphakathi. Amabridge ahambile amaningi. Imigwaqo imoshakele kakhulu ayikancane. So njengendlela leyo N3 osuka eDurban ebuya eGauteng la akasebenzi kwamanje uvaliwe amapolisa ngoba amabridge ahambile. Kuzoba lo M2 osuka eDurban usiya e-Eastern Cape udlulisa e-Cape Town. Lawo futhi umoshakale kakhulu so awuhambeki. Umonakalo bekhona umkhulu kakhulu abantu abane basele bengela zindlu basele bengenalo even impahla ngoba izulu lithethe yonke into ebisendlini. Abantu bebebona amanzi egcwele ngoba into futhi esuke yayenza into zabambi kakhulu ukuthi amaflats lawa abekhona phakathi obusuku ngaleso sikhathi i-Eskom eyona company esinike ugetsi bengekho amagetsi abecinile so bekuphakathi komnyama njengoba kunjalo esingikhuluma nje akunamagetsi la so amagetsi ngapha aseyiproblem so kuthe ukucima kwamagetsi bacinywe lizulu kodwa nakhona kungenzakala kodwa ke ngoba vele kule load shedding eyenzakalayo ngapha 2 hours so bakhala ngokuthi into esuke yabaphambanisa kakhulu ukuthi bekuse emnyameni kungela light so bebengaboni ukuthi kwenzakalani into zimpahla zihambile izithupha zabantu ama-birth certificate basele bengenalutho abantu abanye babone behamba ngenyawo straight phansi ukuthi bathathelwe lezicathulo akulanto eseleyo.
Zona ezinye indawo zelizwe ezifana labo Gauteng lezinye zona zibe lomonakalo na njalo ngasitshela ukuthi line okunganani
kwezinye indawo ezingaso Durban.
Umona kalo mko obekhona omkhulu kakhulu 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 ubonakile. Then masibiya ngapha emangweni weHauteng ngapha kuJoburg oPretoria le ndawo ezinjalo leso. Ngathi wona ama province yonke amaningi hayi akula monakalo obekhona izulu belisina iweekend yonke kodwa ayibelisina kuhlazana belizulu elikhulu. Izulu elikhulu elileli neDurban ikube nomonakalo kukhona omkhulu kakhulu emangweni eKZN zeprovinsi yonke kumona sokumashakela into eziningi kakhulu.
Umnumzana Precious Jesus Manampofu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa obekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le eSouth Africa. Kamge inkulumo phezu kwesinqumo sikahulumende sokuthi isitalada sakobulawayo siphiwe ibizo lokuthi Uhuru Kenyatta Road. Uhuru Kenyatta ngumongameli wele Kenya. Amakansila angafunanga ukuqanjwa ngamagama atshele Studio 7 ukuthi uhulumende walaya umanisipala wakobulawayo ukuthi akhethe isitalada esizaphiwa igama likamongameli Kenyatta. UKenyatta uza kuba nguye umhlonitshwa ozavula ngokusemthethweni umbukiso wezamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair ekupheleni kwayona le inyanga. Amakansila la athi akukavunyelwana ukuthi isitalada esizaphiwa ibizo leli ngesiphi. Sixoxele ucubungula izombusazwe umnumzana Angliston Sibanda saqala ukumbuza ukuthi ulibona njani inyathelo likahulumende leli.
Asazi ukuthi uhulumende umongameli welizwe lama ministers akhe bacabangani njengoba sikhumbula ukuthi laye umongameli kwavakatshela ngwele Kenya, so asikwazi ke ngxoxosaneni zabo ukuthi basuke bajabulisana kangakanani bavumelanani. Kodwa ke kangiboni futhi kuyinto engabe into engaze isilalise ngaphandle kwengubo ukuthi isitalada sibizwe ngebizo likamnumzana Uhuru Kenyatta. Singabe sesitshona sizihlupha ngento esingake zatshintsha, akusoze kwenze sibe lempuphu ezindlini zethu, njalo akwenzi umkhonono welizwe kube ngcono futhi akula mthelela nje empilweni zabantu makhaza. So asonto singasihlupha ngayo kangako, kodwa ke siyamangala ukuthi kuyini okugqugquzele ukuthi kuze kwenziwe isinqumo esinjalo. Sisamelinde ukuthi sizwe ukuthi kahle kahle yini imbangela yalokho.
Manje nxa sikhangele imbali yakobulawayo leZimbabwe jikelele, uKenyatta lo ubemele aphiwe na inhlonipho efana layo nali?
Nxa sikhangela imbali yakobulawayo kasimboni uKenyatta ukuthi ungena ngapi kumbali yakobulawayo. Mhlawumbe kumbe ngabe kuthiwa nguJacob Zuma wakwele South Africa, wayengumongameli wakwele South Africa besingazwisisa. Mhlawumbe ngabe kumbe ngumuntu njengomnumzana uKenneth Kaunda onguye owayeloku sebenzelana kakhulu lama zipra. Mhlawumbe singazwisisa, kasikwazi njengoba njilo ngaphambili ukuthi ekuxoxisaneni kwabo bavumelaneni abaphathi omongameli wabili bese Kenya kuze kunxuse uKenyatta ukuthi azokuba isethekeli esikhulu esihloniphekayo kumbukiso weZimbabwe weZITF. Kodwa ke njengabantu wakobulawayo asikwazi ukuthi ungena ngapi kumbali yako Bulawayo.
Umnumzana Angliston Sibanda ngocubungula izombusazwe. Ilungelo loluntu bathi iningi lezakhamizi emaphandleni alilalwazi lokuthi kulesihlandla lesibili lohlelo oluqhubekayo olokubhalisela ukuvota ezigabeni zonke zelizwe, ngoba abanikeza lolu lwazi abafinyeleli emakhaya kusukela kuthange uhlelo lolu lusungulwa.
isiphathamandla se-commission ye-ZEC umnumzana Jesper Mangwana ubikwa ekhuthaze abantu ukuthi bahlolisise ukuthi inombolo zabo zesithupha amabizo kanye lendawo zokuvotela kulotshwe ngokuliqiniso. Ukuze sizwe okwenzakala emaphandleni, usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Vumani Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust.
Esikufumanayo njengezinhlanganiso ezizimeleyo esebenzela emathebeleleni North ukuthi iningi labantu kabakwazi ngalolu hlelo, kakuzange kube lendlela zokugqugquzela abantu kumbe ngithi ukufundisa abantu lokubazisa ukuthi kulohlelo olunjalo oluzenzakala. Labantu laba abaqhatshwe ngohulumende okwenza ukuthi benze i-voter education, registration education, baqalise izolo. Ngemfanelo bekufanele ukuthi ngabe baqalise mandulo kumbe amaviki amathathu kungakaqalisi lona uhlelo lokuregister. Sinazelele futhi lokuthi inhlanganiso ezizimeleyo kazizange zibe lamathuba eneleyo kumbe ngithi kazila mathuba eneleyo ukuthi zingene emphakathini ziqhuquzele umphakathi zifundise umphakathi zazise umphakathi futhi kulohlelo oluthize kungenxa yokuthi inhlanganiso eziningi kakhulu ikakhulu nxa sikhuluma ngama community based organizations inhlanganiso ezigxile kuZulu ebantwini emakhaya kazila ama resources engathi ngama resources ngesikhiwa zokuthi zingene zisabalalise lombiko kuzima ikakhulu emakhaya ukuthi kwenzakale lokho kungela ama resources angafana lezimoto zokuhambisa ukuthi abantu bangene basabalalise lombiko bekudingeka sibili ukuthi ngabe ama resources abe khona inhlanganiso lezi ezizimeleyo zibe yizo ezisabalalisa lo mbiko zifundise izakhamizi ontanga ukuqhakatheka kokuya register. Ngombono wami ngibona ngani kuzafana lalokho okwenzakale ku first blitz ye voter registration lapho kube labantu abalutshwana khona abahambe ba register ukuvota. Lakhathi sinje kuzafana kukhanya ngani nje lizaba nje uhulumende wenza izaba ukuthi kuthiwe kule voter registration. Kodwa ngeke samsola uhulumende ezimele yedwa, kudingeka lokuthi inhlanganiso ezizimeleyo zisebenze gadalala ekwaziseni izakhamizi kumbe into uZulu ngokuvota.
Kuyini uhulumende okufanele akwenze kwenzela ukuthi abantu babekwazi ngalolu hlelo njalo befinyelele izigaba zonke zokuvota?
Okumqoka ukuthi uhulumende bekumele afunde kokwenzakale kuhlandla lokuqala ukuthi abantu kabayanga ukuya register ukuvota ngembangela eziningi ikakhulu emakhaya. Imbangela ezimqoka kuyikuthi abantu bebengelalwazi la lolu hlelo, bebengaluqakathekisi ngoba bengafundiswanga ngokuthi lolu hlelo lumqoka kangakanani. So kungakho ke bekudingakala ukuthi ngabe uhulumende uqalise ngemfundiso abantu abenza i-voter education, registration education, bangena emakhaya phambilini kokuthi kuqaliswe lolu hlelo. Ukuthi nxa soluqalisa abantu bevele sebe lomdladla, sebe lolukuluku lokuthi bahambe bayebhalisa ukuvota, bekwazi njalo futhi lokuthi yiziphi indingeko ezidingakalayo nxa umuntu esiyavota, okunjengezithupha, okunjenge ama proof of residence lokunye okunenginengi. Inhlangothi ezijiyeneyo ezigoqela uhulumende, ezigoqela amabandla ezombusazwe, ezigoqela inhlanganiso ezizibeleyo, zonke nje lezo nhlangothi zizithele ngaqandayo, akukhanyi lokuthi zenzani.
Lo ke ngumnumzana Vumani Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi zemaphandleni i-Rural Communities Empowerment Trust.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is wasiphuma e Voice of America at the Washington DC.
Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi usomabhizimusi wakwele Dubai olemali eningi oyibhiliyoneya Mush Arch Al-Muluk uthi wakhangwa ngamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa owakhuluma kuhle ngeZimbabwe emhlanganweni owenzelwa eDubai ekuqaleni komnyaka okubangele ukuthi aye elizweni leZimbabwe ukuthi ayesungula amabhizimusi. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlife.com lithi isilinganiso sabantwana abayenze kuhle emhlolisweni wesigaba se-O-Level impumela ephume ngomvulo itshengisa ukuthi sikhuphuke kancinyane ngokuphose kube kubili ekhulwini i-1.57%. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 linjani basakazi indaba ezingathatha ihlangothi. Hayi, sengikhona ke mina umfoka moyo uDewa. Namhlanje ngizothanda ukuphawula mayelana neqembu lethu, iqembu leMatebu leLendi MRP, iqembu lethu ngilekhadi leMRP yimemba ehleleleni. Kodwa engifuna ukukwazi lapha nge-MRP, iqembu leMatebu leLendi, iqembu labantu besintwini, iMRP ayingeneli presidential election, ingenela amakhansila lama MP. So abantu be-MRP njengamalandeli be-MRP sivotele abani as a presidential election? Sivotele abani upresident kahle kahle? Yinto engifuna ukuyazi ukuthi kumele sitshele ukuthi kupresident sivotele bani, ngoba khona phana uma ngithi ngiyakhangela ukuthi malithi abalandeli be-MRP bengavotela upresident, silese kulabalandeli bezane esigabeni sami, abalandeli bezane abangu-20 bengavotela izane as a president. Kodwa iningi livotele MRP kuma-councillors. Ukathi wamnankaga still winile ngapha esigabeni sethu ngapha uwinile. Ngoba abantu abangu-20 bavotele upresident bathi mnankaga. Kodwa ama-councillors sivotele bani okwethu? So kumele ukuthi becacise laphana ukuthi i-president sivotela bani. Ye, kumele licacise khonapho litshele abantu baholi khona ngapha. Odilele yifunde ize efika kubaholi be-MRP besichazele ukuthi kahle i-presidential sivotela bani. Bangabongeke labantu besemnyameni umuntu osuke efaka uxa esitsheni esiyizanupf. Thina sifuna ukwazi ukuthi sivotela bani as a president. Ye, yinto okumele sibe yazi singabalandi be-MRP nale. Ye, njalo ma ngithi ngiyakhangela lapha i-MRP nindebele elipheleleyo sibili. Ma ngithi ngiyakhangela ngibone ngani ma singavotela upresident sithi Chamisa. Ya, upresident sithi sivotele uChamisa ngibona ningabangcono sikhiphe isitha esiyizanupf. Ya, izanupf isifitha lapha, i-president sivotele uChamisa, ama-councillors kube ngwe-MRP, MRP kube ama-councillors, councillors MP konke MRP, iZanu-PF isifitha lapha. UChamisa sithi president sisi uChamisa sivotele yena. Ayifundi odiyeleli zethu yakhonale kubakhona be-MRP khonale. Besitshele ukuthi sivotele bani ize president, into esifuna ukubayazi. Abantu abaningi basemnyameni sengikhulume labantu abaningi kakhulu bathi kanti manje madoda sivotele bani as a president, ngoba phela kasiboni ukuthi singavotela bani laphana ngoba kuthiwa umqondi singangenela upresident.
Hayi, sayibona le nto eyenzakala ebizwe ngakithi esisuusuku. Kanti lona lizwe bani elisebenza amahlola kuphela? Lizwe bani elisebenza umhlobo wodwa kuphela? Lizwe bani? Ngoba asikaze sizwe kuthiwa khona kule rule esihidela abantu emathekeleni emahlona nje. Asikaze sikuzwe ukuthi ukuthi kuthiwa kule bhasi esuke igcwele abantwana bemathekeleni seguke emahlona lezi emsebenzini. Asikaze sikuzwe.
kodwa esikwazi ukuthi sibona amashona left and right leliya lizokusemathebeleni emsebenzini. Kanti lona lizwe bani lisebenza amashona kuphela, lizwe bani elinjalo. Angithi uyabona vele ukuthi kona ekuqatsheni lapha yikho lapho kuyinkinga khona. Umntana kulo ungamfundisa uthengisa inkume uyenzele ukuze izimali ezokuthi ecumile luze ngoba akatholi msebenzi. And zwisa ubuhlungu le nto leyo. Uma uthi uyabheka abantu bonke abalezikhundla ungabhekisisa nje kahle angikho uthole ilizwi lomuntu esiNdebeleni okungamashona kuphela. Ngisuke khona yonke indawo amashona kuphela. Uzuzibuze kanti labo bantu baqhathwa njani? Uma uthi uyakhuluma izwi lethi hhayi ngitholela abantu laba benjani ngisebenzi. And utho njalo umntana nje akasebenzi. Kodwa uma singalandeli i-MRP ngendlela eza ngayo labakhulumele ukuthi abantu
Ibingelele kuba part be studio 7 be studio 7 philani benkosi awu ninjani kodwa siyasiza izinhlelo senu awu ziyasiphusisa kanti kungani pho phela imiphimbo lingakelizwakali bantu ngibulise ngibingelele kakhulu kusisizwe semangwe ngugijimano kangwe nyaphansi esimuku esithuthu thina emfuleni kwathi 10 Malaysia Village awu ngaphansi kwenduna ubhango awu ninjani kodwa mangwe enhle awu esamsimeme oba wethu awu ngencenxa nonke Botswana eSouth Africa kuphi nakuplani khona sambeni sebhayisele ukuvota abantu sivotele loyo mvotelayo ngoba ngeke ngisho abantu bakhuluma inkulumo ziningi emsakazweni kodwa ke asiboneni ukuthi ke njengoba singalenza naso hambeni ubuneni sobhalisa kulula nje masuka lapho siyovota futhi singabe sibuza siloko sithi hey nina nivotele bani yini washa kwacima kwathini kanti umthwalo kithi sonke singamazimbapheni siyabona udubo nohlupho lukhona sizwe sakithi simnyama ke sizinuke namakhwapha siyovota sintshe ugovernment sifake simfunayo sekukuthukana nokulwa kuphela nje ivoti liyakushintsha konke lokho ngiyabona
sanibona nemisakazweni esikude sisebenza kakhulu umsebenzi omhleli wenzela isizwe sezimbabwe sibingele nabantu basezimbabwe nami ngithanda ukuthola nje kancane ekutheni okokuqala nje ngithanda ukukhala kakhulu lo mdeni wakonyathi ngokuthiwena kabuhlungu kamfowethu lapha u-Evans lapha e-South Africa ebulawa ngama-South Africans lapha e-Djibouti so lokhu kuhlungu kakhulu sithi alale ngokuthula unkulunkulu ngiwaziwa unkulunkulu wezulu nguyozoba ijaji ngomsebenzi oyizwe ngama-South Africans ingakhuluma okuningi ngakhona kodwa ngibuye ngithi ungabona abantu sebefika kulesi sigaba sokuthi benze lokhu okwenziwa ama-South Africans kutho ukuthi hhayi sekuseduze la amazimbabweni lawo ayakhona mina ngithanda nje ukubaxwayisa bengamazimbabweni bonke ukuthi ngabangcono ukuthi sihlala abalayo e-South Africa babuyele ekhaya bezama ukufaka ivoti yabo phansi ukwenzela ukuthi ngingezwa lomfowethu oyekhuluma ngabo ukuthi kubuhlungu kakhulu ukubona umfowabo ethiswa ethiselwa into yokuthi ubuya so bengicela ukuthi nje amazimbabwenkele ukuthathe kuneisifundo esikhulu kakhulu ikakhulu abalayo e-South Africa amazimbabweni ayezama ngamandla ngokuthi evote ekhaya ebuyise ilizwe labo esithunzini esayenza ama-South African iningi bazobuya ekhaya kubo labo sizofuna usizo ngoba unkulunkulu yokhuluma ngelinye ilanga bese ngithi-ke ngithanda ukugxeka i-MRP ngoba yiyo engiyibona ihlala ikhuluma inzondo yokuthi amashona namandebele bahlukane bengabambisani beyinto eyodwa so bazama ukuhambisana lo nyawo le-South Africa ukuthi ama-South Africans afunde i-hatred yokuthi umuntu ongamnyeni umuntu ongasuke e-South Africa lo engasuke i-South African noma emnyama efana nabo bona abaspecial kakhulu kulalowo muntu so yinzondo efana nekhona esayifundiswa ngomgabe ukuthi amashona aspecial ukudlula amandebele lamandebele lokuhamba kanjani nayithi cha amandebele engahambi ngonyawo lolo asibambisaneni lamashona sibe umuntu oyedwa silungiseni ilizwe leli sivoteleni i-Citizen Coalition for Change ngile-better mind futhi nami ngilombono ngile-hope ukuthi one day mali ingaholwa ngonesengishamisa lelo lizwe amazimbabwe nazibona esuka lesithunzi silawo kelinye ilanga azambona i-South Africa ebuya ezimbabwe abalo mbuzo bese bembuza ukuthi hambe-ke mfowethu lolu khulu belisiphathe ngalo e-South Africa uma sokuzingane zethu ungaseyiphi wena ungalumela na i-South Africa uthathwe ngamadona ngithi kubona nawo bese kumchisa hayi thina sikhule kade sinisaba uJehova
salibonani linjani ku Studio 7 hayi mina ngiyaphila hayi ngiyabonga kakhulu ngithanda kakhulu ukuthi ngakuyayenza ekukhulumeni kwethu sikhulumisana nani kahle singamandebele singaze zaxatshaniswa ukuthi ubani udla ingulube ubani udla ubabhemi ubani udlani no kasibonisana nani odla ubabhemi nxa wena ufisa ukuthi adle inkomo njengawo odla inkomo umbonise kahle ukuthi hayi ubabhemi iproblem yokudla ubabhemi lokhu lalokhu lalokhu kwenzela ukuthi laye angayidli ubabhemi ayekudla inkomo lawo oyithandayo engikukhulumayo ukuthi ama-summer parties esiwasupportayo umuntu lomuntu lelungelo lokusupport iparty ayisupportayo kodwa umnikeze kahle umbonise kahle ukuthi hayi ngabe siyasupporta iparty enje ukuze kube enje hayi ukuthi sesicina sesingani sesithukana singabantu bakamthwakazi singabantu bani ukuthi sokuthiwa hayi nxa ngelanto yokukhuluma vala isigubhu sakho lokhu anakuyakhe iZimbabwe bantu bakithi okumele sikubonisane singabantu ukuthi kasikhulumeni kahle njalo sikhambeni ekhaya siyovota sikhuluma singaphandle kwamazwe kasikhambeni ekhaya siyovota ngiyabonga
lawo bekungamazwi elulina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kulomuntu onsundu odubule abantu esitimeleni edolobheni leBrooklyn esigabeni seNew York. Kulabantu abalichumi abadutshuliweyo kodwa akula ofileyo. Kuthi abafika phose amakhulu amabili balimala. Umuntu lo ubikwa ephose ibhomba eliphume intuthu waseqala ukudubula amahlayana. Ubikwa ubezivale ubuso ngemask yegas njalo elokhu engakatholakali. Amapholisa athi akucacaci ukuthi injongo yomuntu lo ibivele ingeyani lanxa abanye becabangela ukuthi umuntu lo lilwa licatsha iterrorist. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seNew York umnumzana Busani Ntini.
Sinanzelela ukuthi kuleli lizwe imbhobho vele yona iyatholakala lula njalo esikhathini esiningi abantu abangaphilanga engqondweni kwesinye isikhathi basuka besebenzisa imbhobho ngendlela engayisiyo nxa befrustrated ngezinye izinto ezibahluphayo empilweni. So hayi lokhu kwenza le New York kubi kakhulu kodwa asiyonto entsha yinto nje evamileyo esikhathini esiningi ngombono wami kodwa sikhulekela laba abalimeleyo ukuthi belulame bezongcono kodwa uma ngiyabheka lo muntu ade senza lokhu ade kwenza uyakhanda somuntu oprofessionally kumbe ngithi ingcwethi kweze mbhobho ngoba ukhanya wehlulekile ukuthi abulale abantu. Yinto enhle ukuthi kabulalanga abantu lalaba abalimeleyo sithemba ukuthi bazalulama besile masinyane kodwa into embi kakhulu into ethusayo ukuthi ungathi uzihambela usesitimeleni ikakhulu siyala ukuthi singangena esitimeleni uzilalele ufake ikhanda phansi uziphumulele okuye ecetinini sizoke isikhathi esiningi nxa abantu seza kulanda ngombhobho ngaleyo ndlela into embi kakhulu.
Yona imbangela ubona ungani kuyini kahle kahle siyabona abake bekhulume ngokuthi izikhali imbhobho itholakala lula
imbangela esikhathini esiningi ayikhona okukhulumayo ukuthi imbhobho iyatholakala kalula suke itholwe la ngabantu abangaphilanga emakhanda umuntu esingathi ngesikhiwa kakho stebo sokuthi nxa engazonda kube le nto emhluphayo empilweni ebesethathi engaliyana kwabanye abantu i-mental health ngenye yezinto ezi ihluphayo kakhulu nxa kubuye endaweni zombhobho kwesinye isikhathi siyananzela ukuthi ama-checki nxa umuntu engakathenga umbhobho wesikhathi kusiya ngesitate ngesitate kwezindawo kulula ukuthola umbhobho njalo kwesinye isikhathi abantu bakwanisa ukuthi bethathe imbhobho yabazali nxa ukuthi mina nginje ngingelalungelo ukuthi ngibe lo mbhobho kumbe nje-criminal record kumbe umuntu ukuthi akaphila ngekhanda akungenzeka ukuthi nqa umfowethu nde omunye umuntu oseduzelane lombhobho ngiwutshontshe ngibe sengusebenzisa ngento engekhoyo uma sibheka le ndoda lomthakathi uyakhanya into ke ngumuntu mhlawumbe ongazange etraine into zembhobho ngoba ukhanye lombhobho wakhona ugcina umjemela lokhu kube uNkulunkulu uncedile ngoba kwazi bani ukuthi kuyinade engakwenza
umnumzana Busanindini sizalane seZimbabwe esihlala esigabeni seNew York. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Sokutholakale izidumbu zabantu abedlula amachumi ayisithupha ababulewe lizulu esabelweni seKwaZulu Natal kwele South Africa. Sokukamke inkulumo phezu kwesinqumo sikahulumende sokuthi isitalada sakobulawayo siphiwe ibizo lokuthi Uhuru Kenyatta Road. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilapho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.